uDube osebenzele amaqembu abalisayele Highlanders kanye leLevanti Rovers uthi sesadlula isikhathi sokuba abadlali bebhola kengela ukudlala inguqu babe ngabaqeqetshi kalula kanjalo.
Umqeqetshi wakudala nomqeqetshi wakathesi obizwa ngokuthi ngucoach educator kuthiyele kakhulu. Kudala kwakungafundelwa ukuqeqetsha abantwana, khathesi sokufundelwa ufundele ukuthi umntwana ingqondo zakhe zikhula njani nxa efundiswa ibhola lanxa umntwana ekhula nje emzimbeni wakhe ukuthi kutshintsha njani, kuyini okutshintshayo emzimbeni womntwana. Ungamfundisa lokhu lalokhu ngalesi sikhathi, njalo kunika ulwazi olukhulu ku-coach educator ukuthi abekwazi ukuthi abantwana bafundiswa njani. Kudala kwakungekho konke lokhu, kudala nje umuntu wayethi nxa ephokuba le ntshukutshu yokuqeqetsha aqeqetshe.
Uduke uthi abaqeqetshi bakulezi nsuku abasayenzi okokucabangela ngoba kusetshenziswa ulwazi lwakulezi nsuku, ikanti kudala abanye abantwana babethwala nzima ngoba umuntu welethambo elikhulu.
Ekuqeqetsheni ngahlangana labaqeqetshi abanjengoku Alibaba Dube. UAlibaba Dube wayengumqeqetshi omkhulu kakhulu njalo ngangimthanda. Wayethi nxa evetha, kudala kwakuvethwa ngamehlo kukhangela, wathi angakuboni beziqwanga ngathi hey ndoda, hei isayizi yakho kayikho lapha, yekela abantwana abadlala ibhola. Kudala nje kwakuhlekisa ukuthi ukuvethwa kwakukhangelwa nje ukuthi umuntu nje nxa ulo mzimba ongani mkhulu njalo uhlupha ulazi ibhola wawuthi basebethi a kawudlali namuntu even ungumntwana.
Ngesikhathi esakhula uDube udlalela amaqembu ambalwa koBulawayo, eMaswingo kanye laseTriangle.
Emdlalweni wenguqu ngadlalela iNgwevu Crickers, sayipromote siyangena kudivision 1 ngo-1985. Ngasuka lapho ngadlalela iKismet United, iStars United, neTriangle United kudivision 1. Ngadlala lakuHighlanders, angidlalanga kakhulu kodwa.
UDube ufundele ukuba ngumbalisi ekolijini leBondofi elisemaSwingo, lapho afunde ndawonye labanye abadlali benguqu abadlale kuzinga laphezulu ababalisa uTaurai Mangwiro, layo ngumqeqetshi njalo osebenzela elizweni leBotswana. Ube ngumqeqetshi weqembu labafana abasakhulayo abale minyaka engaphansi kwelitshumi lanhlanu eliphatheke kumncintiswano we-Youth Olympics oqhutshelwe kweleSingapore ngomnyaka ka-2010. Kulezi nsuku usebenzela kwele Namibia. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.